Soko isika atisenda bako VOA Ndebele.
Lingali vuka njani zulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 21 mfufu 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU isisole uhulumende ngokuthi usezabhadala imuli zezisebenzi zakhe imali engamadola emelika angamakhulu amahlanu i-US 500 dollars awomngcwabo.
Asibonike kuqakathekile ukuthi uhulumende abe sesithi uyazinikela ke ukubhadalela umuntu osebhubhile.
Umkhokheli webandla le Enlightened Christian Gathering umnumzana Shepherd Bushiri owazakala ngokuthi ngumprofeti kanye lonkosikazi wakhe uMary bazinikele emapholiseni awe South Africa izolo lapho abakade bedingakala khona ngokuphathelane lecala lokungethembeki.
Udaba lukaBushiri ngendlela engiyibuka ngayo ngibona ingathi ludaba oluzophetha kabuhlungu kuye kakhulu, ngoba engumuntu othenge impahla eningi ehamba ebonakalisa njalo ukuthi uneyimali.
Sokulabantu abayizigidi ezedlula amathumi amathathu asebevotile kukhetho lwemelika ngesikhathi abanye abebandla lama-Republicans besola umongameli Trump ngendlela akhankasa ngayo.
So iba nkulu kangaka ekhethweni ngenxa ukuthi yindaba eaffecta wonke umuntu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kwanapha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU isisole uhulumende othi usezabhadala imuli zezisebenzi zakhe imali elingana lamadola emelika angamakhulu amahlanu $500 eyomngcwabo nxa isisebenzi sithe sabhubha. Unobhala ogatsha olubona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana wazise izolo ngaleli nyathelo esithi alilani lama-burial society ayabe evele ebhadalwa izisebenzi. Uthi njalo uhlelo lolu soluqalisile ukusebenza. Kodwa inhlanganiso yeZCTU ithi uhulumende kumele engezelele izisebenzi zakhe iholo zisaphila zenelise ukuphandela izimuli zazo, hathi ukugijimela ukuphathisa ngemali yemfa sezidlulile emhlabeni. Izisebenzi zikahulumende eziningi zihola imali ephansi kwamadola emelika alikhulu i-US 100 dollars. Njalo sikhuluma nje ababalisi abaningi baphakathi kokukhalala umsebenzi phezu kodaba lweholo. Umnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo Moyo.
Besikhangelele ukuthi uhulumende enganika izisebenzi zakhe imali ebambekayo elohlonzi i-US dollar ukuze phela bekwanise ukuzibhadalela ama-insurance e-funeral. Asibonike kuqakathekile ukuthi uhulumende abe sesithi uyazinikela ke ukubhadalela umuntu osebhubhile. Kanti nje aluba abantu bayakwanisa ukuzibhadalela bodwa ama-insurance phela angabagcina nxa isikhathi sesifikile. Asomsebenzi wakhe abantu kufanele bezibhadalele bezikhethele bona ukuthi bafuna ke insurance i-package enjani nxa isikhathi sabo sesifikile, bafuna ukugcinwa njani. Besingakhangelelanga ukuthi uhulumende nguye oseza decide ke ukuthi unika umuntu otshonileyo imali engakanani kumbe imuli yomuntu otshonileyo imali engakanani. Sifuna imali ifake eholweni umuntu abesezikhethela ke ukuthi ingamgcina ngayiphi indlela. Kuyamangalisa ukuthi silo hulumende ogijimela ke ungcwaba abantu sila hulumende okhangele ukuthi asize abantu abaphilayo ebanike impilo ende bekwanise ukuthenga imithi ezibhedlela kumbe ukuzivikela agijimeleke ukuthi abangcwabe kuyatshenisela ukuthi abantu ke abasikhokhelayo ungani babonela eduzane kumbe imbono yabo ichiyene labantu abanengi
okwenziwe ngohulumende lokhu ubona kungahuka yini abanye ababalisi ukuthi babuyele emsebenzini
lokhu okwenziwa ngohulumende engazangeke ahlale phansi labakhokheli bezisebenzi asibonike kutshintsha indlela ababalisi kade bekhankasa ngayo ngoba phela kasiloholo lokho kutshiwo nguhulumende ababalisi bebekhala ngeholo ukuthi kabasakwanisi ke ukuthi baye emsebenzini imali abayiholayo ayifinyeleli ukuthi ibaphathise ukuthi behambe belapha abasebenzela khona njalo begcine imuli zabo limali ekhunywa nguhulumende asiyomali abayinikwayo imali enikwa umuntu osechonile asiboni ke kungatshintsha ke umkhankaso wezisebenzi abalawo okwamanje
umnumzana Japhet Moyo nobhala jikelele weZCTU ubexoxa icingweni lontunkameli Nkomo Studio 7 lanxa iZCTU labanye bekusola ukwenziwe nguhulumende yena uhulumende uthi wenza konke akwenelisayo ukuthuthukisa inhlalakahle yezisebenzi zakhe inhlanganiso zamatitshala lazo zithe kumele uhulumende abhadale izisebenzi zakhe zisaphila hathi sezibhubhile Umkhokheli webandla le-Enlightened Christian Gathering umnumzana Shepherd Bushiri owazakala ngokuthi ngumprofethi kanye lonkosikazi wakhe uMary bazinikele emapholiseni izolo ePretoria kwele South Africa lapho abakade bedingakala khona ngokuphathelane lecala lokungethembeki kulabantu abathi balahlekelwa imali yabo kumprofitha lo bezama ukuyizalisa njalo bathi uyenqaba ukuyibuyisela umbiko wethulwe libandla lakhe izolo uthi amapholisa eSouth Africa ohlobo lwamahawks azise amagqwetha kamnumzana Bushiri lonkosikazi wakhe ukuthi bayadingakala bababophe unkosikazi wakhe obesendlini kwathi umnumzana Bushiri wayazinikela emapholiseni njalo umbiko lo uthi uzalandela konke abomthetho abafuna akwenze ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vusi Moses Banda umgcini isihlalo wenhlanganiso yeAfrica Diaspora Forum yena othi inhlanganiso yakhe isisebenze lezinye izalwane zeZimbabwe ezithi sezike zaqilibezelwa ngamaprofethi labanye eSouth Africa umnumzana Sibanda oyingcwethi ecubungela ezomthetho utshele usithandekile mhlanga ukuthi umnumzana Bushiri uthethe inyathelo elihle ngokuzinikela emapholiseni kulokuyangeka esebotshwa uSibanda uqala ngokuchasisa ukuthi umthetho ungaluphatha njani lolu daba lokuthi ubufakazi bungatholakala na
udaba luka Bushiri ngendlela engiyibuka ngayo ngibona ngathi ludaba oluzophetha kabuhlungu kuye kakhulu ngoba engumuntu othenge impahla eningi ehambe bonakalisa njalo ukuthi uneyimali kanti leyimali abeyithola ubengayitholi mhlawumbe ngendlela efanele kumbe ngendlela esemthethweni okufana nokuboshwa kwakhe ngonyaka ophelile lapha beboshelwe khona ukuthi amabhanoi lawa wathengayo amaprivate jet bawathenge ngemali ekade ucash engakazi ihambe ukudluliseka ngamabhanga okusho ukuthi leyimali lezi azifake lapha kazikaze zikhutshwe intela kuzona bese kusithi njengoba sikhuluma kanje ngezinhlelo zabo zokuzaliswa kwezimali abantu abaningi bakhupha imali abanye bekhupha 100,000 rands abanye bekhupha 200,000 ngoba bethenjiswa ukuthi imali yabo izozala iphindaphindwe kaningi ukuthi 100,000 angabuye sengamamiliyoni amathathu. Abantu bakujabulela kakhulu lokho, bafaka izimali ngobuningi babo, abanye bathatha izimali zabo zokugcina. Njalo abantu banazo, banabo ubufakazi bokuthi bafaka izimali kulezo zinhlelo zakhe. Ngendlela esibuka ngayo kusho ukuthi laba bantu njengoba bakunikezwa ebandleni kusho ukuthi yena umnikazi wakho konke lokho nguye uBushiri. Sizwile ukuthi usethanda ukuthi athi yena cha, yena naye ubengazi ngabantu abasebenza kuye abaphazamisa leyo nto. Sibona ingathi ngeke mhlawumbe abantu bavume ukuthi bethwesele licala ngoba besazi ukuthi umnikazi nongqondo wazo zonke lezi nhlelo nguye. Bazogcina belikhuluma iqiniso, maba ngalikhuluma iqiniso ukuthi hayi uyena ungqondo wakho konke lokho kusho ukuthi kuzobe njesele imishonela ilanga. Indaba yakhe izobe isiphelile. Ngakho ngendlela esibuka ngayo, uma kuyukuthi abomthetho, isandla somthetho singacubungulisa, singafunisisa kahle zonke iy'ndaba namacala awathwesiweyo, kangibona ukuthi uBushiri kukhona okuzomzalela. Ngibona sengathi uzothathelwa yonke into anayo asale nje.
Udaba lolu lungamukelwa njani ngabantu beZimbabwe? Nabo bengabe bengabanye abathi mhlawumbe wayebaxele beze.
Yebo, baningi kakhulu nabantu beZimbabwe sibathola kade belandela uBushiri, akade bekulokhu kuqulwa okwezimali, nabo bethathelwa izimali zabo ngalendlela engajabulisiyo. Okokuthi nathi njengabasebenzisana nabantu abokuza lapha eSouth Africa, kunabantu abaningi kade bezile phambilini beza kuthina ngawo lamasu abo kwenza iy'mali, okade kuthiwa ngabekelwa befundisi, ngabekela ama-stewards ngenhlelo ey'thile zabantu abathile akade nabo bekhala ngey'mali zabo. So kuyinto ebesiyazi, kanti njalo baningi abantu akade bebhekane nale inkathazo.
Yena ulosekelo oluningi yini ukuthi abantu abaningi bayamxhasa?
Unabalandeli abaningi kakhulu umnumzana uBushiri. Kanti lokho sibona ingathi esinye sezizathu ezenza ukuthi abantu abaningi balandele ukuthi abantu basemhlubulweni owase ezansi yase-Afrika, sikubiza nge-Southern Africa, abaningi balambile njalo bahluphekile kakhulu, okwenza ukuthi abantu balandele naloba yini abacabanga ukuthi ngabanikeza ithemba. Okufana nakhona lokho ukuthi besike sibone ezinkonzweni zabo abantu kuthiwa bathola iy'mali, abantu kuthiwa bathola imihlola ethile engajwayelekile, abantu bakithi badangele, abantu bakithi baphelelwe ithemba. Ngenxa yokuphelelwa lithemba kwenza ukuthi kube lula ukuthi ubani nobani ofikayo abakhohlise, bakhohliseke kalula. Kungoku sithi usekelo lalulinga kakhulu, njengoba nje boshiwe baningi abamlandelayo abakhonondayo besithi cha, uyahlukunyezwa ukuboshwa kwakhe, kusho nje kuphela ukuthi ngabantu abamdlela umona ngoba eyinceko kaNkulunkulu.
Lo ke ngumnumzana Vusi Moses Banda, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum, njalo eyingcwethi kwezomthetho. Ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa obulewe i-COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi kulabanye njalo abangamachumi amabili lasithoba minwe mbili 28 ababanjwe leli gcikwane izolo. Asebebhubhile bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 sebengamakhulu amabili 233. Kulabanye njalo abayithoba munwe munye asebesindile emkhuhlaneni lo, kwenza inani labo bonke asebesindile bayafika kunkulungwane eziyisithupha 7692. Lebalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi uNorest Masova lomkakhe uElizabeth Diniza babulala ingane yabo eleminyaka emibili bafihla isidumbu. Kodwa ababili laba baphoxana balwa, uDiniza wayaceba emapholiseni. Iphephandaba leHerald lithi ugatsha lwezemfundo solucele uncedo kuhulumende ukuthi kulungisiswe izikolo zesigaba seMathebeleni and North ezabhidlizwa lizulu ngempelasonto. okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Linjani Studio 7? Hayi mina ngidume ngosamamo ngilane Soweto. Nansi into engithanda mina ukuthi ngivula amehlo abantu bezimbabwe. Bantu bakithi, bantu bezimbabwe, ikakhulu bantu besindebele. I-ZANU PF yiphathi ayikho wrong, okurongo ngumuntu. I-MDC yiphathi ayikho wrong, okurongo ngumuntu. Kule nto eyi-1 esingayinanzeleli. IZimbabwe izolunga okanye ngithi kumele ilunge kuphela manje ngathola umholi ongelabandlululo ongela tribalism be it ngwe MTC ongwe ZANU PF but as long lo umholi engela tribalism iZimbabwe izoma iqonde izinto. So ngalokho bantu bakithi ake livule kamehlo siyekeleni urojo ngezwithi njengabantwana. Uchamisa besitala sithi chamisa. Uchamisa ngimzondi, angilizondi shoni, umetha ngilindebe. But uchamisa sike samfaka one step, wafaka ikhandi, limboni into yenzene eBulawayo. Wagcwalisa amatshola kuma-councillors and mayors. Bekubonisa uNkulunkulu belibonisa khonaphana ukuthi lo muntu how dangerous it is. Kodwa namhlanje lisagijima futhi lithi chamisa. Limfakeni, lizombona. Kodwa uNkulunkulu bezama ulibonisa ukuthi uyinhlobo bani kaPenda. Nanga ubonile wagcwalisa amatshola endaweni yakini. Kodwa namhlanje lizichamisa. Lihlamukela udadewenu, uThokozani Khulu. Esingazange simzame, uchamisa sesimzame simfakile, but akenzanga lutho, wagcwalisa amatshola. Into esikhala ngayo ukuthi akumelanga kube lo mholi olobandlululo. Ake sezamene uMakhuphe. Ngenda inamba kamakhupe angazi ngayithola Studio 7 ngikhuluma la imposter dot ngicela mawungaphathe sokuvotela wenza okulomehluko uphathe okufana naye ungabi lobandlululo.
Hayi bonani sani bonani bakhe bantu bakithi njani ngezindawo siyezwa nje abantu bezanu PF sebeqali belokhu ethi ma-election bengathi ma-election ama-election asiza ngani abantu asiza ngani uZulu kube vela ngangeqiniso abayikhulumi ngale nto ama-election ngoba kuyafana kula nto abayenzayo oba kuthi abawinile abawinanga bona vele kabawini kanti bavotelwa ngobani abantu behlupheka kangaka kube nga bakhuluma kanje bethi bazamele abantu ukudla kungcono kakhulu kulokona bebhizi bethi ma-election abantu labo badla lawo ma-election kanti abantu badlani elizweni badlana abantu abazi lama-election wabo phela la abathoma ngawo bona angithi bona bayakwazi ukuthi bayarova yonke into abantu abayenzayo bezanu PF isithuzi kuphela bengakhuluma igaba lethi i-election ama-election lawo akasizi ngalokuthi ilizwe lento libolile liyaphela lokele jona siyaphansi kodwa bazobhizi bethi i-election kusiza ngani abantu lokhu kube ngabakhuluma ukuthi bathengele abantu ukudla bethenga imithi ezibhedlela atleast kunokungcono kakhulu.
Salubonani. Ngibingelele ku-Studio 7. Sibingelele kakhulu umsakazi omuhle kangako bantu bakithi. Hayi, mina ngeda ngiyazibongela shemo. Yazi kuyintokozo enkulu. Sihlangene Zimbabwe, Botswana, wase-South Africa singamaZimbabwe sonke. Yazi ku-Studio 7 ngiyahlanganisa sibe nyamanye, sibe nto yinye. Ngiyabonga phezu nakho kubonga basakazi. Ngiyabonga futhi ngiswele imlomo ezinkulungwane. Kodwa ke nantu udaba engithanda ukuhlala kilo elezwe lethu. Bantu bakithi siphandla sikusijabulile. Siyacela sidubekile emoyeni yethu asikwazi ukuhlala emindeni yethu. Bantu bakithi ukuthi lokhu esikusakaza kufikela kubonke abasezikhundla eziphezulu. Maybe bazozinyikinya bezingcwebe bezizwe ukuthi basaphila bangobani. Ngumuntu ophila ulo nembeza. Ebengaphili nje abantu abafayo basengasela nembeza ukuthi ophanga kuba izidumbu zizosithi president nangiyana ubani ubani. Bantu bakithi kakhulu nabesindebeleni ngithanda ukulicela kakhulu bantu bakithi yazi angikaze ngibone lidosadosa lisilwe embusweni siloko silalela amashona esilwa kuphela embusweni kodwa bantu bakithi ngicela kulazi ukuthi bantu bakithi singasolini abantu abafakiweyo enkingeni sola masungula inkinga bantu bakithi mina ngedwa mbona lutshwangelayo ngumuntu wayezinkinga la bantu bakithi bekamtshwangela wadonsa lutshamisa ekhoneni wamnikeza isikhundla isikhundla ilizwa lenziwa kanjalo mayidonsa utshamisa ekhoneni emnikeza isikhundla kwazi utshamisa yena la ebeyi-2 abanye abantu bonke abakwazi mayebuya lo muntu ephusha uThokozani Khulu fakale ingene esikhundleni esosinikezwe khona leyo nto leyo sixabanisa lapho umuntu wabophansa abantu umsila ngothwangirayo wabophansa uMakhuphe lo uthamisa umsila yeniqede yesifa bona nini yonke into silwa ngabantu basesishoneni kuphela amazwi omuntu omdala aweli phansi inyembezi omuntu omdala aweli phansi bekani unkomo wathi la abantu bathanda ukulwa basezoni lwabo kodwa lingayingeni iyona leyo bekani balwa day
salibonani basakazi beStudio 7 nabathandi lona okhuluma ngokugift isondo kufoka Ndlovu basakazi bengithanda ukuthi ngiyembuze kathi mangabe ebalalela amaqembu aphikisayo amaqembu aphikisayo anti siyabe singabala uMakhuphe ngoba uMakhuphe ufana lezano sibala amaqembu aphikisayo njengabo MDC Alliance ukuthi njengoba last year election kwavotwa iZanu yariga bayekhothi ikhothi siyazi is captured by iZanu iyaqhubeka iyabusa noma yerekile uthini uplan B one next election ngoba akusizi ukuthi bebehlale besekhethweni izani ibiyirig okunye futhi bentando ukuthi ngikhumbuze abafowethu abanjengabo Gawule oBethi Mpofu oPugeni ukuthi hayi madoda isikhathi senu siyeza umbani wayisazi ukuthi one day indoda enjengoJonathan Moyo labo kaSquare labo Joao bazazithola behlala egangeni njengenyondi ya so lani limbuluze madoda kodwa siyeza isikhathi senu
sabona msakazi weStudio 7 hayi siyalibonga ngomsebenzi wenu eliwenzayo okukhulumayo ngu-Archbishop Khumalo. Ngikhathazekile kakhulu ngabantu bakithi emathebeleleni abalwa bona bodwa ebafisela ukuthi abantu abavela ngasempumalanga babenze ama-councillors. Ake ngilisitshele ukuthi ama-councillors lawo eliwakhethayo avela empumalanga asebenzela yiphi isiphi isizwe. Njalo bengicela ukuthi abantu bemathebeleleni ake livuke. Nxa likhetha amakhansili nxa umkhansili ehlala esabhabha lina lihlala ekhodibhakhe kuthiwa ubheke ikhodibhakhe kodwa ehlala esabhabha likubona njani kaliboni yini ake livula amehlo ukhansili afanele ahlale kuleyo ndawo lapho abheke khona ukwenzela ukuthi nxa sokukhona okukhona lenelise ukuthi limlande liyekhuluma laye kambe nxa lizasuka lapho kuzima ukuthi ugibele lapho siyadinga ugibele amateksi amabili siyadinga ukhansili ohlala esabhabha yena kuthiwa umela i-Godry Park kumbe umela emakhandeni kumbe umela liphi lokitshi nxa engukhansile ehlala esabhabha ehlale emakhokhoba ngahlala emakhokhoba laye kubonakala ukuthi ungukhansila nxa sokukhona lenelisa ukuthi limlande lisebenze naye khathesi abantu babhizi basolana lokhuphe kati lezwa kuthiwa isikhundla leso sobupresident siyilifa yini njengesabo sabhu njengokwezinduna ukuthi umuntu asuke khona lokwe-executive committee athi sezohluthula umbuso wakhe uphiwe ngutswagirayi engasalandeli i-constitution ake livuke bantu bakithi ake livuke lifunde ukuthi lisapotane lingadividwa ngabantu basempumalanga babuye balidivide mina kanikhethi ngakuthiwa kuya ngami ngayo bonke lamabandla akhona alokhu zwesindebele nayabambana ukwenzela ukuthi lama-MPs asuke lapho siyamela imathebelelendi ngabe izinto zethu zonke zihamba kahle khathe silibhizi liyahlephunana lodwa ye uchabisa ye ukhuphe idoti ukhuphe uright ulandela iconstitution
lawo bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 okwamanje lesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ibandla eliphikisayo kweleguini lithi kulabalandeli balo abathathu ababuleweyo ngemva kokuba umkhokheli wabo uSelwo Dalane Diallo ethe usenqobile kukhetho yona ikhomishini yokhetho ingakethuli impumela usibalukhulu wesigodlo seNigeria iLagos usethe akula muntu omele ahamba-hambe okwelanga elilodwa kulandela ukutshengisela ukulodlakela abantu besithi sebekhathele ngokutshaywa lokubulawa lugatsha lwamapholisa oluthiwa yi-SARS. Sesikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Sokulabantu abedlula izigidi ezingamashumi amathathu 30 million asebevotile kukhetho lokudinga umongameli. Izigaba zele Melika zilamalanga ahlukeneyo awukuvota kodwa ilizwe lonke livota mhlaka 3 ngenyanga ezayo. Kusasa umongameli Donald Trump uzadibana lomnumzana Joe Biden kunxoxo mpikiswano. Ngemva kokumiswa kweyinye edluleyo ngoba uTrump wayehlaselwe ligciwane le-coronavirus wala ukuthi lingxoxo-mpikiswano yenziwe kumabonakude esithi ufuna badibane mathupha loBiden. Lona udaba lwegciwane le-coronavirus lukhanya soluyilo oluza kuba lokwenza lempumela yalolu khetho ngoba ababili abancintisanayo laba balembono ehlukeneyo ngalolu daba. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu. Saqala ngokumbuza ukuthi udaba lwe-coronavirus ulubona luzathatha hlandla bani kukhetho lolu.
So iba nkulu kangaka ekhethweni ngenxa yokuthi yindaba eaffecta wonke umuntu. Ngoba unothile kumbe kawunothanga. Enye into futhi esiqaphelayo yikuthi abantu baze bafe babe banengangaka. Ugulile yini uTrump nomngani wakhe Chris Christie? Baphumile esibhedlela kodwa bakhona abanye abantu abangabayanga abangasi bantu balutho abangelayo abangayiphiwayo le mithi esiza esize uTrump loChris Christie. So ingeza ke yekele ukuba yindaba enkulu le ngoba umkhuhlane wangikhona lanxa uaffecta bonke abantu usuphinde usubandlulula. Qala sasikhala ngokuthi uaffecta ama-minorities abantu abanjengabantu abamnyama lama-Latino. But kathesi sokukhanya ukuthi nxa ulesikhundla uqakathekile umkhuhlane lo kawusakuhambisa esibhedlela izinyanga uhambisa amaviki kuphela. So yikho nje uyisiqoqe lasendaba ngoba uaffecta yonke into, izinto zonke kazihambi kuhle ngenxa ye-COVID. Okuqakathekileyo futhi ukuthi abantu bayakhangela ukuthi kwamanye amazwe amapresidenti kumbe ababusayo bawenzani lo mkhuhlane ukuthi baze banelise ukungani bayawuhlehlisa. UTrump bakhanya bamsolayo ukuthi yenzanga, kwakukhona okunye kokungamele akwenze njengokuthi athi abantu bonke kaba-practice ukuthi bangabi ndawonye bagqoka ama-mask, yena ubephikisana lama-scientist labodokotela abathi asivikeleleni umkhuhlane. Yena ubekhanya engelandaba lakathesi loku engatshintshanga nje ivile sewugulile, indlela ayenza ngayo iloku ifanana. Yikho indaba le ivele izakhulunywa ngayo khonsuku zonke kuze kuyefika ilanga le-election.
Bakhona abanye abebandla lama-Democrats kade sebesola umkhokheli wabo uMnumzana Joe Biden besithi kukhanya yena ungani usezibona senqobile ngasakhankasi njengalokhu okwenziwa nguMongameli Trump. Njalo ngempelasonto kukhanya vele ngazange ayenze lutho, ubezidlalele nje. Ukubona njani khonoko
indaba kaBiden lokukhankasa lokuthi kumele enzeni angenzini? Indaba ehluphayo ngoba singakhumbula ukuthi abantu kade befuna ukuba ngo-president ku-Democratic Party bebebaningi kakhulu. Khanya laba bantu abaseceleni ababengabakaSanders abaningi kabasuthisekanga, babona ngani baqilibezelwa kumbe babona ngani uBiden kasoze anelise ukubamela izinto zabo zonke ababezifuna. Ngaleyo ndlela-ke uzabona ukuthi yibo abantu abasolasolayo kakhulu. Ukukhampeyina-ye kuyabonakala ukuthi kumele akhampeyin. But umbuzo wami yukuthi njengoba uBiden yena ekhethe ukuthi sonke isikhathi ukhampeyina esendaweni yakhe kumbe lapho akhethe ukuya khona engela bantu abaningi, engela rally njengoTrump, angiboni ukuthi ukuphumula nje iviki eyodwa yikho kungamluzisa umuntu ukuthi kuthiwe uphumuleleni. Kodwa lapho aphumula khona bona ngani kwesinye isikhathi bonke lo uKamala Harris angithi ubenelela ukuthi ngenxa yokuthi bephawule COVID abantu bakhe bale COVID hathi yena, so wasesima mbijana. So leyo yindaba angazi, mina kangiyiboni indaba ehluphayo. Bona ngani okuhluphayo kuphela ku-Democratic Party yikho khona lokho ukuba lonsolo yalaba abantu ababelandela uSanders. Bazasola even namhla uBiden esewinile ngupresident, bazabe belokhu behlupha ngenxa yokuthi bona balezabo izinto abafisa ukuthi ngaye kuthiwa zenzi. Bengingakubonanga kakhulu kuyindaba engamluzisa lezo ukuthi kuthiwa uphumule one day, kathi ngani lathi esisebenza siyaphumula.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Seattle. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wothi sikhangele inhloko zendaba. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezeCTU isisole uhulumende ngokwazisa ukuthi usezabhadala imuli zezisebenzi zakhe imali engamadola eMelika angamakhulu amahlanu $500 awomngcwabo nxa isisebenzi sakhe singabhubha. Umkhokheli webandla le-Enlightened Christian Gathering uMnumzana Shepherd Bushiri, owazakala ngokuthi ngumprofita, kanye lonkosikazi wakhe uMary bazinikele emapholiseni izolo ePretoria kwele South Africa. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.